Ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 lwezi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakoBulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane. Abangamachumi amane batholakala belegcikwane le-coronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa itshefu usethe khwatshu.
Sizokuselakala ukuthi ngase kusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enqese ipoyizeni kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuthiya elakusasa lalomdlalo limingaphi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakoBulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane. Izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane le-coronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leli gcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare koBulawayo, yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 abaningi. KoBulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lethumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane, kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane le-coronavirus koBulawayo zibalisa amalokithi athi Nkulumane, Magwegwe West, lejele leKami. Bala obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa itshefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezano PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhotabhota edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezano PF ebalisa umgcini isihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa itshefu ebandleni lezano PF lukhanya soluyinhlala yenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa itshefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa, owathi wafakelwa itshefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sana Gandhi unanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana uba uNational Commissar. Njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana, akusoze kuswelakale ukuthi ngase kusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enqese edla ipoyizeni kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenizana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even lalaphana kuqala kuyakubali uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala. Gandhi ayisokuzala uPF kuphela, le emachurch abantu bayafakela namapoints le ngaphe mapabandle nachiyene lemsebenzi nemakampani ngezikhundla uyazifela dzandi isikhundla ungasikuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyazifela isikhundla noma ungathi uyazifela isikhundla noma kuzana uPF uyazifela isikhundla noma ungathi khangela labantu ukuthi balisana njani khangela abantu beMDC ukuthi babulala balisana njani bebangezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vela iswelakali abantu benjalo matematanda lezomsebenzi wabo abanye bamfisela okubi uMr Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani usindile matematanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje matematanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela bese kuthuka ukuthi mhlawumbe engxenye umatematanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa umatematanda ezenzela kusomsebenzi wakhe
lona ibandla lezanu PF siyasizwe kuthiwa lingani ezomdeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise bathumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church awomagaya uzazwa ukuthi hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church analaka khona uzothi ubani uripile ubani wenze hayi akuswelakali ukukhuluma kanti kungayisiki ukuthi kumbe akulaa mfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcikeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi phephandaba labantu athele izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukaye kulo mlilo obhebhayo kulo ntuthu ethunqayo ethangweni lwezanu PF yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke ilama problem ilo nhlupho zayo kodwa lathi sile nhlupho zethu kodwa sile ndlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezanu PF
khona kubandla lezanu PF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona okwesikubonayo kulokubambana yini bandleni
ngiyaphinda njalo njengoba usidinga ukuthi kulokudonselana kulani Gandhi ngithi mina izalu PF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe yihlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izalu PF ayengeke iswele ihlupho ezikhona kunhlanganiso zonke ayizozisele inhlupho ezingaba zihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela wakula muzi ongathunqa intuthu yiyo izanu PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe akuswelakali khona lokhu kwabusukela emuva noma ngaphi langaphi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangaweleli khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi besihambe besiya phambili
umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
yebo mthokozo omuhle siyalincusa kuhlelo lwabasha olwethi connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labasha ngokumimitheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi iningi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Iqembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu elixotshwe kumidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship. Belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxotshwa emdlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxotshwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands leSwatini labo okuthiwa babezama ukucilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa kucilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu liza kuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa ilizwe.
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa leyivelilele sihlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba, bathi kuthiwa kona hayi FIFA yazo iyazaso bayasibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikhangela ubone, it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba nomuntu over age besiyabanjwa yikafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayitshela yona ngale weBotswana uhlobo bahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezamadlangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi, ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo, amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha, nxa izifa ikhetha ama-coach okuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha, ngabakhethe abantu abangela corruption. Khathesi kulomfana wehwange lapha omanda 70 awamchiyayo, umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi, osokuhlupha khathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amagoji laba balama academy abo, so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa ama players. So angibasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakochi kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama-ke sisilidwa yimafia. So abantu laba kufuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani, njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo, kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki bebanjwa bezama ukucilibezela?
Akula lapho esiyakhona, as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile, akula zazifa la. Akula lapho esiyakhona ikudlala, akula into esiyenzayo elizweni lapho ngaphandle ikitshwe, fuze ithanyelwe siqalise kutsha sibili sifake abantu abebhora, abantu abakwazi ibhora, nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuziva. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu oyezaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhanyele. So lapha ngithi uminista yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi. Kungcono sibhanwe like I said lapha, kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi, ngoba kathesi yingxaba ngcoza akulalutho. Izifa leyibolile akulabantu.
Umnimzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walenhlanganiso, umnumzana Martin Mazibisa, wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso seholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolishi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabo bani kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku olwe-DNA. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona, Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu, nanti iqembu lakhona selimehlula, selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balalelabahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangusibanda ngisalwa khonapha emangwe kathesi ngilaphe ejobeki fakithi ngibalokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition. Siyanazelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khonalapho njengabokhalipani phukeni labodeni moyo labothokozani khuphe vele yiwo kusungani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi thokozani lomonzi Zora, Omichi, ngamaZanu PF Stooges, izinto zeZanu lezo. Avele abasoze abasibe abantu ukuthi akumbe i-political party izisebenzi zeZanu, izinjongo yazo ikudivide, ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MDC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke siqine ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele, kulamaShona, kuliphathi zamaShona, kuye zamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse iZanu PF esikhundleni, ngoba sifana nabantu abahleya inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nazathatha umlezi, nazathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlezi inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho wemfuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinanzeleleni iZanu PF yela amapholisi amahle, ayikhona ukuthi amashona wonke ali amapholisi amahle, ayikhona ukuthi singata amaNdebele amaNdebele kumbe njani, amashona kumbe njani. Amapholisi eZanu yiwo asehlukanisayo. Sikhipheni iZanu esikhundleni konke loku into okotabrelin vele kwabuya lezanu ngesikhathi bevulala uTongo Garayizi, isikhathi beqala ukuthi baqinise iloku ze-tribalism, isebenzisa i-tribalist card, isebenzisa ithi i-divide and rule iZanu. Kumele sikunanzelele lokho. Engakutsho nje ukuthi uThokozani Khuphe labanye bakhe kugrawundi bakhohlwe shemu vela ngeke besirombe, bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawundi abasoze bathole lutho, bazahlala nje behawula, abasoze futhi bazuze abantu abangaka, abasoze bayithole yona isithi eyodwa loba ngaphi, bazaze bezifela nje bezituji zezami abashiyane lathi thina abantu be-MDC.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 basho lonke. Line lisakaza lingazijiye emuva, lizikhipha njengoba zinjalo. Mina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani, esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu, iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama-government ahlanyela into engalunganga, i-tribalism. ukubandlululana izimbazi yabandlulula yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugrawundi lamanje umntwana mayesizwa okhuluma isishona lokhuluma isindeba bakhangelani kahle iSouth Africa ngibuye ngithi izonophobia izonophobia ifanyela into engalunganga tribalism xenophobia ihlanyela into engalunganga ebantwaneni besintu sithi kulobuntu akusekho kukhangelana kahle elizweni leSouth Africa singabantu abamnyama iBotswana ye iBotswana ayitshengiseli
linjani basakazi bakaStudio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle siyalibonga lokhu sifaka lapha amamesseji kodwa sihlala sizwa lokhu ekukhuluma abantu umuntu oyi-one akhulume ka-chat ngelinasa zisimqambe ngebizo kumbe uyabe isihlobo lani hayi no fakani abantu abathiyeniyo singadlali sizwa abantu umuntu oyi-one kaningi-ningi kuyabe kusenza ngani iStudio 7 yavulelwa yena kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singumthwakazi sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZanu PF labantu bayo labalandeli bayo badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona le yokuthi kuthiwe uyagejwa amathambo egugurawundi amathambo akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela umthwakazi akudliwa mali yegazi akudliwa mali yengozi babulala abantu baquma abantu abanye umama barejwa bezithole kwabulawane kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhethi umuntu ongalamabhethi uyabe ngumuntu ongazange afunde uzobakhompositha ngani mina ngakho into okufanele ukuthi akhulume ngayo yikuthi alungise izinto ngendlela asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngabe ediliza izinduna zakithi uzenzani ezifake entweni yakhe ukhayisa wayemxotshelani wayemxotshelani ubuduna bukakhayisa wayebuthintelani ethinta izinduna zakithi ezobukhozi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso ebesethatha yena segenisa isizano sakhe leso izano lakhe lelo alenza kudala asozano yizano yokubulala abantu ukubusa kuyabehlula le eshoneni kugcwele isathanezini badla igazi labantu manje badla igazi elivonge lamandebele kalidliwa baza kufa lokufa ngoba kathesi isi 40 years besibusa ngochuku kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdlali umkheso lingelimqongo ukuthi lame athi nko emele isizwe sakhe afike kubulelani inkosi yamaNdebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngobugwala beqine ngoba kathesi sokufanele sife lokufa sihlela iqiniso bengabamba amathambo abantu besindebeleni bazawabamba bawasengaphi induna enza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bakhe siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokho kwakhulunywa ngesikhathi sikankomo kwathini 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 sizazitshela ukuthi wena useyo nduna usela bantu asifuni abantu besijonene entweni zethu ngiyabonga
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 eke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe-GSA soluze lwapha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump. Lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende. Yena umongameli Trump eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe ixesha. Kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho. Umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanyi ukuthi wenzani. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, othi icebo lokuvala ilizwe leMelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena ukuvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi lizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuke wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye ekhampeyini etshela amasapoti akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakhe umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela atshiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kule sizathu uzavala. But kazangatsho ekhampeyina wathi qiniso qiniso mina ngivele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekhampeyini ngoba umuntu wayekhampeyina uTrump ngowayesehambetshela abantu ukuthi uBiden lingamvoteli ukuthi uzavala uzavala and ngiphinde amazwi akhe he's going to shut our country down, he's going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngitho ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engizomunye sitho omunye inxa yezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi ukuthi uzaqala ahlolisise umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane eAmerica and okulikhwezile walezinsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayatsho abantu ukuthi endaweni ezinjenge-Wisconsin, lase-Michigan, lakubo-Philadelphia lapho uTrump abekhampeyina khona kakhulukhulu ehlanganisa abantu yikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubo-Ohio lezi ndawo lapho ade kusiba lamarali khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane e-America ukuthi abantu bazibona ngani bona balama-rights abo. Omunye angaze agqoke imask, omunye thina akagqoke imask. Yikho khonokho kukhweza igciwane. Khonokho ukuthi kulabantu bakaTrump abangama-Trump abathi bona kabagqoki imask, yibo abantu abaphambanisayo. Labanye abantu abahamba emtshadweni, ikakhulu eNew Zealand lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kutshada abantu babenxusa abantu. Bathe babanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga la mamaski. Kuthiwa phakathi komtshado nalowo kade kukhona abangu-40 atheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo, mina ngiyasonta, ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu, but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church anzange ngihambe i-church. Ayisikho ukuthi ngiyesaba, but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane aza kasile ngenxa ukuthi engxenye ngumbula e-asthma, kumbula ethukela, kumbulayo. Abantu okukhweza umkhuhlane yikuthi abantu angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu eAmerica they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngingasomuntu omdala bayahamba ezitolo balugqoka amamaski, bangene ezindaweni lasemsebenzini balugqoka amamaski. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Seattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. Unobhala ubona ngokuxutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wafakelwa ithefu wagula usethe khwatshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.